nje oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sobandla le MDC kube ngumuntu oleqiniso okukhulunywa ngu-Witness Dube la ngamanga nje aluhlazo oqala umdzuri kazange azikhiphe ebandleni lamanje lokhu uyagcizelela ukubana yena uyimemba ebandla azikhipha kukho ikuthi avumelane no-Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye u-Witness enje nje ma umbona ungambuza ukuthi Witness wena ukuthi uzibe yisikhulumeli sebandla le-MDC kwenzakala kanjani, ngoba ma sisiya ku-constitution ye-MDC i-standing committee ama-members wonke awe-standing committee ngabantu aba-electwa ku-congress kwenziwa ama-nomination esenziwa ngama-provinces from u-president ukuze kuyofika kuye u-Witness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi yena wabuzelani ukuthi why singalandeli i-constitution yethu, yinto ayixotshelwa e-parliament ke leyo. Lokho kukhulunywa ngu-Witness okokuthi umuntu angahambisa ibandla e-court usezixotshile kuwumana nje kuphela, ngoba i-constitution ye-MDC ayilayo leyo close. Yinto yena u-Douglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe e-court ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli, ube ngumongameli esebenzisa yiphi i-constitution ye-MDC, ngoba i-MDC i-constitution ye-MDC ithi kumele ube ngupresident ma ukhethiwe e-congress. I-congress ayizange yenziwe, ngoba i-congress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama-branch, ward, district, province kanjalo. Ayikho nje i-congress eyenziwayo kuma-lower structures. So siyazibuza ukuthi kanti manje-ke ma kuthi kunjalo, laba-ke bona asebezithi bayizikhulumeli ze-MDC noma abasebezithi bona bangoprezidenti be-MDC bayikho ngandlela bani, ngoba ayizange i-constitution ye-MDC ayizange yalandelwa. Ngitsho nje sabona ama-province abo-chairman bama-province babhala incwadi before okuyi-congress kwabo lokhu abakhuluma ngakho kusenzakala, besithi no hayi asivumelani lakho lokhu ngoba akusiyindlela i-MDC yenza ngakhona izinto. Ama-nomination bekumele aphume from the grassroots, from ama-provinces. And then sabona futhi belandela nge-press statement, i-press conference abayenzayo ama-chairman awe-MDC again bedenounce ukuthi into enziweyo ayenziwanga ngendlela i-MDC esebenza ngakhona, ayenziwanga ngendlela ye-MDC constitution. So abo Witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo, kodwa ngeqiniso masilandela umthetho we-MDC as it is right now, asilayo upresident, asilayo i-standing committee up until ama-congress aze ayenziwe ngendlela i-constitution ethi kumele enziwe ngakhona.